ikhaya likaNkulunkulu elihle. Ibhalwe ngu-Edward Hughes, yafundwa nguClementine Moser. Sitholakala kukheli elithi www.bibleforchildren.org. UJesu esaphila emhlabeni, watshela abafundi bakhe ngasezulwini, wayekubiza ngokuthi indlu kaBaba wami. Wathi njalo kulamakamelo amaningi amahle. Ikamelo yindlu enhle ezulwini, indawo enkulu, njalo enhle kakhulu ukwedlula izindlu ezisemhlabeni. UJesu wathi, ngiyahamba ukuyolilungiselela indawo. Njalo nxa ngihamba ngiyolilungisela indawo, ngizabuya njalo ukuzoliyamkela ngokwami. UJesu wahamba ezulwini emva kokuvuka kwabafileyo. Abafundi bakhe babebukele. UJesu waphakanyiselwa phezulu esibhakabhakeni, njalo kwaba leyezi elamamkelayo limvalela emehlweni abo. Kusukela khonapho, amaKristu ayakhumbula isithembiso sikaJesu sokuphenduka azobathatha. UJesu wathi uzaphenduka masinyane, lapho bengamcabangeli. Kodwa kwenziwani ngamaKristu abafa yena engakabuyi? IBhayibheli lithi bayahle bahambe bayokuba laye uJesu. Ukuba khatshana lomzimba yikuba khona lenkosi. Isambulo ugwalo lokugcina eBhayibhelini lisitshela ngokuthi ezulwini kuyabukeka kakhulu. Into ebukekayo kakhulu yikuthi, ngendlela eqakathekileyo kakhulu, ezulwini kusekhaya likaNkulunkulu. UNkulunkulu utholakala ndawo yonke, kodwa isihlalo sakhe sisezulwini. Izingilosi lokunye okuphilayo kwasezulwini kudumisa uNkulunkulu ezulwini. Kunjalo lakubo bonke abafayo enkosini baya ezulwini, bahlabela ingoma ezikhethekileyo ezendumiso kuNkulunkulu. Nanga amazwi avela kwenye yezingoma abazihlabelayo. Wena ufanele ngoba usihlengile kuNkulunkulu ngegazi lakho kusukela kuso sonke isizwe, njalo wasenza saba ngababusi lamapristu kuNkulunkulu wethu. Isambulo 5:9. Amakhasi wokugcina aweBhayibheli achasisa izulu njengeJerusalema entsha. Inkulu kakhulu, ilomduli omkhulu kakhulu. Umduli wenziwe ngelitshe elejasper, licengeke njengengilazi. Amatshe aligugu acesise isisekelo somduli, kucazimula ngemihlobo ngemihlobo yembali. Ngalinye ngalinye isango lenziwe ngelitshe lobuhlalu. Amasango amakhulu awobuhlalu akavali. Asingeneni phakathi sibone. Yeyi, ezulwini kuhle kakhulu ngaphakathi. Idolobho leli liyakhwe ngegolide eliligugu, njengengilazi ekhanyiselayo, njalo lo mgwaqo wenziwe ngegolide. Umfula omuhle ohlanzekileyo okusobala, ophethe amanzi okuphila, uyampompoza uvela esihlalweni sikaNkulunkulu. Emacaleni komfula lo, kulesihlahla sokuphila, leso esaqala ukutholakala esivandeni ese-Eden. Isihlahla lesi siqakathekile kakhulu. Sihluma izithelo ezilitshumi lambili ezitshiyeneyo, ngenyanga yinye ngayinye. Njalo amahlamvu esihlahla sokuphila ngawokupholisa izizwe. Ezulwini akudingakali ilanga loba inyanga ukuze kukhanyise. Inkazimulo kaNkulunkulu yiyo ekhanyiselayo lapha ngokukhanyisela okubukekayo. Akula ngitsho ubusuku khonale ezulwini. Loba lenyamazana zasezulwini zihlukene lezemhlabeni, zithambisiwe njalo zilobudlelwano obuhle. Amasanshi lezimvu kudla ndawonye utshani. Loba izilwane ezilamandla zidla utshani njengenkabi. INkosi ithi, abasoke balimaza loba ukubhidliza entabeni yami engcwele. Nxa sikhangela mahlayana, siyananzelela ukuthi kulezinto eziswelakalayo ezulwini. Akula mazwi okuzondana azwakalayo. Akula bantu abalwayo kumbe abakhumbula ngokwabo kuphela. Akula makhiye eminyangweni ngoba akula masela ezulwini. Akula abaqambi bamanga. Akula babulali, akula bathakathi kumbe abantu abalobubi. Akula ngitsho isono esisodwa ezulwini. Ezulwini ebukhoneni bukaNkulunkulu akula nyembezi. Kwesinye isikhathi abantu bakaNkulunkulu bayakhala ngenxa yobuhlungu obusempilweni. Ezulwini uNkulunkulu uyazisula zonke izinyembezi. Akula kufa ezulwini. Abantu bakaNkulunkulu bazohlala ngokungapheliyo beleNkosi. Akula sizi, akula kukhala, akusela buhlungu, akusela kugula, akusela kwehlukana, akusela mali. Wonke umuntu ezulwini uyajabula ngokungaphakade loNkulunkulu. Okuhle kukho konke, ezulwini indawo yabafana lamankazana, labantu abadala njalo, abakholwe kuJesu Kristu njengomsindisi wabo, njalo bamhlonipha njengenkosi yabo. Ezulwini kulogwalo oluthiwa lugwalo lwevu yokuphila, lugcwele ngamabizo abantu. Uyakwazi ukuthi kubhalwe amabizo kabani lapho? Yibo bonke abantu ababeka ithemba labo kuJesu. Igama lakho lingabe likhona yini? Amazwi aweBhayibhelini awokugcina mayelana lezulu ayikumenywa okumangalisayo. Njalo umoya lomakoti bathi buye. Njalo yena ozayo makabuye. Njalo owomileyo akabuye. Ofunayo makathathe amanzi okuphila ngokungelambadala. Ezulwini ikhaya likaNkulunkulu elihle. Indaba evela elizwini likaNkulunkulu eBhayibhelini itholakala kuJohane 14, abaseKorinte besibili chapter 5, isambulo 4:21 no-22. Isango lamazwi akho lunika ukukhanya, amaHubo 119:130. UNkulunkulu uyakwazi ukuthi senze izinto ezimbi, lezi azibiza ngokuthi yizono. Umjeziso wesono yikufa. UNkulunkulu uyasithanda kakhulu, wasithumelela indodana yakhe uJesu ukuze asifele esiphambanweni, efela izono zethu. UJesu wavuka wabuyela ezulwini, ngokunjalo uNkulunkulu wasixolela izono zethu. Nxa ufuna ukutshiya izono zakho, tshono lokhu kuNkulunkulu. Kuwe Nkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela, njalo kathesi uyaphila. Ngicela ungene empilweni yami, ungithethelele izono zami, ukuze ngibe lempilo enje. Njalo bese ngizaba lawe kuze kube nini lanini. Nginceda ngikuphilele njengomntana wakho. Amen. Johane 3:16. Funda iBhayibheli njalo ukhulume loNkulunkulu nsuku zonke.